Wadanisa ukubana abantu abafikakala ngecommemorate iAfrica Youth Day, ilanga lapho abantwana beAfrica eSouth Africa abamabelisana nencindezelo, ukuthi kube labantu abahlezi ejele behlalele ukuthi babe commemorate lelo langa. Yebo, bangabe bengebandla abangavumelani lalo, kodwa ngibona ngazathi ngabantu beZimbabwe abanelungelo lokuthi bezibonisele ukuthi labo njengabantu abatsha kukhona abakukhumbulayo ngokulwela kwenkululeko nokulwela kwamalungelo okwenzakalayo, abalokhu becabanga ukuthi kuqakathekile ukuthi lelo langa liqakathekise, ukuthi behlale bencitshe ibheyili. Ngibona ngazathi vele laye umuntu oyabe ehlezi iprovider imeta leyo ngujaji, ngumajistrate eqinisweni, uma abantu balokho bancitsha ibheyili kuyini oyakusithi cala abalenzileyo. Ngibona ngazathi kuthwalisa omajistrate labojaji, ngoba kamkhulu ukuthi ujaji engenza such a decision, emajistrate even losobhuku engangaza kacabange ngayo leyo ndlela. So ngibona ngazathi kule political interference eningi, kodwa kuyayangisa uma ilizwe lethu i-Amnesty sizikhuluma, ama-organization omhlaba sekhuluma ngokuvayolethwa kwamalungelo oluntu, ukuthi laba baphethilize uma besithi babebhekene nomgayo bathini ngalokho.
Uhulumende uhlala ekulandula ukuthi uyangenela kundaba zokubotshwa lokuthonisiswa kwabamabandla aphikisayo, esithi lo ngumsebenzi awuchiyela amapholisa lezinkantolo. Ungathini ngalokho?
Kulusizi ukubana uhulumende uthi yena akangenele, kodwa ma silandela sikhangela nje izinto, ngempelasonto sibabonile abebandla lezanu p f ama-youth abimatsha ehambe ehlabela. Kodwa uyabe usuzibuza ukuthi uma kungathi abe-opposition kumbe inhlanganiso ezizimeleyo zingakwenza zingahlukuluzwa na? So ngibona ngazathi akusilo qiniso ukuthi bethi kabangenele, ngoba bona bethi uma bekhuluma besithi banguhulumende, umbuzo yikuthi kunini lapho benguhulumende kunini beyizanu? Izanu iklozile ispesi, I think vele ungakukhangela baklose ispesi until iconference yona le yesadaka. Bazama ngayo yonke indlela ukubana kungabi le mihlangano engenziwa zinhlanganiso ezizimeleyo or ama-different political opposition parties, ukuthi abahlangane nje. Uyathola ukuthi kuba lamapholisa, ngiye ngikunanzelele lokho.
UMnangagwa sesike samuzwa esithi kulabantu abazama ukuphehla udlakela phambilini komhlangano we-SADC. Ukuncitshwa kwabothimba ibheyili mhlawumbe kungaba kungaleso sizathu yini okokuthi sizabona sebekhululwa umhlangano osudlulile?
Eqinisweni vele ma ukhangele uzwisisa into zepolitiki, babavalele bafuna ukuthi kuze kudlule lowo mhlangano, kodwa ukuthi bafuna ukuphehla kumbe kabafuni ukuphehla, ngicabanga ukuthi umuntu okuphehla ukuthi kungabi lokuhlaliseka nguye, ngoba izizalwane elizweni ungabona ukuthi akulokuhlaliseka yindlela evuswa ngayo.